Njengathi sibuthene lapha njengabantwana baseZimbabwe abavela endaweni ezihlukeneyo lapho abasinikeze khona indawo eSalvation Army kade sizothandaza sikhuleka ndawenye sikhulekela isizwe kazi saseZimbabwe. Siyazi ukuthi abanye bethu abahlala emuva ekhaya esabashiya ekhaya balokuhlupheka okuningi kakhulu ngenxa yegovernment yethu ukuthi izinto azihambi kuhle. Ngokunjalo kade silapha sizocela umoya ongcwele ukuthi kube nguyena umthungameli wethu ozasikhokhelela, ozahamba lathi asihole. Sikhulekela futhi ukuthi ilizwe lethu sengathi abaphathi bengaba lokuzwela abantu, futhi sikhulekela lokuthi ama-elections ngobe sesisondele kube lokhetho oluhle olukuzokhethwa uvele kube intando yabantu. Okunye futhi kade sikhulekela uParkinson Dzamara osivakatsheleyo thina esihlala ngapha eMelika. UParkinson Dzamara siyamazi ukuthi bayakhala njengemuli yangakibo ngoba umfowabo u-Itai akatholakali. So kade silaye lapho uParkinson Dzamara inkulumo yakhe ingithintile kakhulu ngoba sanesilonda lesiyana alaso esokuthi abamazi ukuthi ungaphi umfowabo, mhlawumbe sowasishiya kumbe kwenzakalani, kodwa khonokho ukuthi abakwazi ukuthi ungaphi kubuhlungu kuye.